Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 5 Mpandula 2016 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo nxa esekhuluma esenze nje. Usesitshengisela sobala ukuthi hayi ngubamba zonke. Uza kuba nguye iParliament, uza kuba nguye uExecutive aphinde ayongena futhi kuma courts.
Umongameli Robert Mugabe uphindele ekhaya lapho ahle wafika wathuka omahluli bemthethwandaba ebethusela okusolwe ngabanengi.
Hayi lapho kunzima la imali ekhona ityorazadi umakubi uze umntu akula mali ubele imayinto wazivula so azathi kwenziwa njani bebazakuxotshwa futhi abantwana.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abanye abazali bekhala ngokuthi kabalayo imali yama-school fees ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle.
Okwezemidlalo silethulela udaba lokuba amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni se-PSL azadlala njani umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup lesimo sengalane yemiklomelo ese-PSL.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uphindele ekhaya ngomgqibelo evela eDubai lapho ahambe khona nsitha njalo ngesiphangiphangi enakanelwa ukuba ube siya kwelatshwa. Uhle wafika wakhulumisana labasakhulayo bezanu-PF ebabonga ngokumsekela wathuka njalo omahluli bemthethwandaba ngokuvumela ukutshengisela kwamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo. Kuviga umevisikama.
Inkokheli ye-PDP isole kakhulu inkulumo kamongameli Robert Mugabe bethi udelela omahluli bemithethwandaba lokungahloniphi isekelo sombuso welizwe. Umgcini sihlalo we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga ethi ukwenza kwaMugabe yisibonelo sokuqholoza kwakhe yena lenkokheli yebandla lakhe abahlezi bekhala ngakho.
Ubaba lo nxa esekhuluma esenze nje usesitshengisela sobala ukuthi hayi ngubamba zonke, uza kuba nguye iParliament, uza kuba nguye uExecutive aphinde ayongena futhi kuma courts. Esesikwazi ukuthi nje umntana abantu yena lo aba ngujaji wayenza leso sinqumo engxenye sokukhona abasebemrongele khona ukuthi bazamenza samenzabela impilo yakhe.
Ekhuthaza umgabo ukuba aqakathekise ukwehlukaniswa kwemisebenzi kunhlangothi zonke zikahulumende.
Into esobala kathesi sesiyibonile sonke ngeyokuthi kudala abaningi bethu sikhuluma ukuthi lapha kule breakdown of the rule of law, lapha akusela i-division yokuthi separation of powers, sokutshengisela sobala ukuthi enye power ingenela kwenye iphawu ngoba ujaji uma esenza umsebenzi wakhe esemakhots mela sebenze ekhululekile ngoba kulayo irecognition of the separation of powers.
Isikhulumeli se-PDP eHarare umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi akubethusi yokuchiwa ngumgabe.
Ukwethusela ku-DNA yakhe siyakwazi vele uswele oqaliseni umuntu ovele ongananzi ilungelo loluntu, umuntu ongananzi umbuso womthetho uvele unjani umgabe. Okwesibili ngazwisisanga ukuthi imatshi le udlakela olwandle imatshi la lusukanga ukuthi amajaji avumele hatshi kodwa lasuke ekuthini emapholiseni ala aphikisa ijudgment yamajajes la ikwenza ukuthi abantu bangabi le-leadership. Isenta abayivuye oqalile kuyo wayesebenzi basebegwele iHarare yonke. Akukho umuntu ongablamewa for that. Even ama judge ngokwawo kumbe akhokhele ama-political parties, no one can be blamed for that because wawu-asa their route ngoba abasebealelwe ukuthi bayenze imatshi yabo. Ikuwaphamenzeka khonapho. If anyone must be blamed, ngakho umuntu ufuze esolwe ngamapholisa alisa a lawful judgment.
ethi kuvele kungumkhuba wakhe ukubalekela indaba ekhethe ukugcona abanye.
Asazumbe nxa bebodwa bayakhulumelana ukuthi hayi siphambanisile, kodwa kasikhulumeni lokhu nxa sitshela abantu. Kodwa ikwenza kwabo sikuthi bayala i-department yabo information, bathi it's a department of denials, ngabantu abalayo kuphela, yonke into kabacebiseki ngoba indawo zonke ngabantu abathi bona ba-right.
Ubethukuthela uMgabe esethusela omahluli bemithethwandaba lapho ekhulumisana labasakhulayo bezanu-PF emhlanganweni wabo, acine ekhethe osakhulayo uKhudza iChipanga ukukhokhela lolo hlangothi sekususwa uPupuraito Garepi. UJustice Hlekani Mwaera we-High Court unqume ukuba kuqhubekele phambili ukufola kwabamabandla kumanyano we-National Electoral Reforms Agenda, NERA. Lokhu kutshengisela kwe-NERA obekuhlelwe ukuba kwenziwe ngolwesihlanu mhla ka-26 Ncwabakazi, bekusenziwa ngenjongo yokufuqa uhulumende we-ZANU-PF ukuthi alethe inguquko kwezokhetho oluka-2018 lungakafiki. Akasilandelanga amapholisa leso sinqumo se-High Court, avuka ubhova ebhaxabula uZulu mahlayana emthela ngamanzi ababayo kanye lokumthunqisela intuthu ehitshayo yamathiyegazi kwabangela udlakela yonakala impahla edolobheni le-Harare. Kunje abe-NERA sebelukhweze edalele High Court udaba lokuphikisa isinqumo samapholisa sokuvimba yonke imikhosi yokutshengisela edolobheni le-Harare okwamaviki amabili. Ngimele iStudio 7 ngise-Harare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usekhweze udaba lokwalelwa kwamabandla ukuthi atshengisele. UBiti wethule amaphepha lamhlanje emthethwandaba. Umthethwandaba wona wathi uzathetha lolu daba ngolwesithathu. Amapholisa amisa ukutshengisela okwamaviki amabili sithi kawanelisi ukulondoloza ukuthula ngenxa yodlakela oluqhamuka nxa kutshengiselwa. Kodwa uBiti lamanye amagqwetha bathi ukutshengisela kulilungelo likaZulu phansi kwesekelo sombuso, ngalokho okwenziwa ngamapholisa ikwephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya. Saqala ngokumbuza ukuthi ukwethusela omanji labehluli bomthethwandaba okwenziwe nguMongameli Mgabe kungakutshengisani?
Right. Sizananzelela ukuthi isekelo sombuso siyachasisa ukuthi amalungelo odlala ama-right, esinje ama-bill of rights, uzwelonke olelungelo lokutshengisela. Ukutshengisela yindlela yokutshela uhulumende ukuthi into ayenzayo kumbe into avame ukuyenza kayivunyezwe nguZulu. Nxa uma yena sifake i-state instrument enjalo, kutho ukuthi sebhidliza wona umthetho omkhulu, i-constitutional ruling, i-constitutional clause yona leyani ethi yona uZulu uyavunyezwa ukutshengisela. Iphosa ayitshoyo le-state instrument kayisebenzi, ngoba nxa umthetho ubhalwe kuhle esikelweni sombuso akula omunye umthetho ongenziwa ongabhindisa amalungelo abhalwe ku-Bill of Rights. So awusizi kusimangaze nxa abantu bengaye court beyewina indaba yakhona, ngoba kusobala ukuthi ubhilize isikelo sombuso.
Kungakutshengisani lokhu okwenziwa nguMongameli Mgabe? Kutshengisani na ukubana umuntu osephelelwe ngumphako na?
Njengoba nje abadala besitsho ukuthi ngesikhathi sikaSmith imithetho yayivele isisetshenziswa laphana, lithetha abangathi kusiya ko-1969, 70, 72, 73 imithetho le yayivele isisetshenziswa, ngoba sokusiwa kusekutshengisela uSmith yena ukuthi into ivele singenile. So ukwesaba akwenzayo kutho ukuthi umuntu othele ovalo olokuthi abantu bezimbawe sebephapheme sebedinga inkululeko ababevele beyidinga, yikho sefaka imithetho eminingi-ningi le yenza ukuthi yethusele nje. Kodwa lokhu kuyethusela, ngoba njengoba sitsho ukuthi nxa isikelo sombuso sikhuluma ukuthi silelunge lokutshengisela akula angakwenza, lo sungumfula vele oselamanzi amaningi akusabambeki kathesi.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Ibandla le-People's Democratic Party namuhla lalelwe ukwenza umhlangano wokuthakazelela ukubunjwa kwalo enkundleni ye-White City koBulawayo ngesonto. Encwadini ayilobele inkokheli yaleli bandla, amapholisa athe umhlangano lo ngeke wenziwe ngoba ethole imbiko yokuthi kulabantu abazama ukuqala impi elizweni. athi njalo bakhona abaqoqa ukuchisa inkamba zamapolisa lamahhofisi kahulumende kanye lokubangela udlakela. Le yinto eqotozwe kakhulu isiphathamandla saleli bandla, umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa kakhulu ke ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa ngani yi-police state. Kuyatshengisela ukuthi sokule-state of emergency esifakiwe engekho emthethweni. Lapho esesisalelwa khona ukuthi senze inhlelo zethu, ngoba inhlelo zethu-ke ngezokujabulela ukuba khona kwethu njengebandla sisenelisa umnyaka owodwa. Yikho-ke sesithumele-ke amagqoda ethu ukuthi ahambe kwenza i-agent chamber application e-high court. Siphikise lesi sinqumo samapholisa ngoba kuyakhanya kusobala ukuthi amapholisa la asebenza lebandla leZANU-PF abona ukuthi nqa njengeopposition ke sisebenza nzima kuthiwa lama rallies abantu bekuya ke kwenye inhlelo zethu-ke iZANU-PF kusobala ukuthi izadliwa-ke ngo-2018 yikho besenza lokho abakwenzayo. Yikho sithi thina hhayi isinal and void lokho okwenziwa ngamapholisa. Siqhubekela phambili-ke ngomhlangano wethu-ke okujabulela-ke ukuzalwa kwethu senelisa umnyaka owodwa.
Kodwa ubona umthethwandaba ulivumela yini ukubana liqhubekele phambili ngomhlangano lo? Sikhangela ukubana uMongameli Mgabe uke wachothoza imthethwandaba ngempela viki ngokuvumela abantu abafuna ukutshengisela.
Sikhangelele ukuthi-ke ama-judges eZimbabwe-ke basebenzela-ke independent la soze balalele-ke inganekwane kade ikhulunywa-ke ngokhulu ethabile ukuthi sesifikile eZimbabwe vele eDubai. Basoze bakulandele lokho, balandela umthetho njengomthetho. Ukuthi kuphume kuWhatsApp abanye abantu basithi bafuna ukuthisa i-police station lokuthanda le-PDP lifuna ukwenza-ke i-celebration yale White Street kungenela kanjani, akuhambelani izinto ezimbili ezahlukeneyo. Ukuthi ubale kuWhatsApp abantu besithi bafuna ukuthisa izupho lokuthi thina senza umhlangano wethu akungenelani kuthiyeni. Yikho-ke ujaji sikhangelele ukuthi uzakubona okuyikho abesefaka-ke isinqumo-ke esisemthethweni. Njalo si-confident siyathemba ukuthi amajaji asozalalela ukhulu. Ukhulu ebezixoxela-ke njeyixhegu-ke isethi inganekwane lizivekele eDubai akuhambelani lo mthetho wesisekelo selizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesiNdebele ku-Studio 7 luqala ngo-7:30 ntambama. Kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 laku-15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp ku-001-202-465-0318 loba ku-0027-74-341-6270 la ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abanye abazali bekhala ngokuthi kabalayo imali yama-school fees ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle. Abanye ngabakhala ngokuthi lanxa belayo imali kayitholakali kalula emabhanga. Sixoxe lomunye okhala ngalolu daba, umnumzana Mbongeni Dube.
Hayi lapho kunzima la imali yakhona idura kabi. Hhayi umabhili kuthi umntu akula mali uvukele ekuseni uma indoba zivula, so asathi kwenziwa njani bebazaxotshwa futhi abantwana.
Uke wayebhanga wayiswela imali?
Abayitola abanye kodwa yatholi 100 namuda. Kusasa kuyomele uvukele futhi uyethathe inye. Akunzima vele ukhitshele imali eminani amalanga alandelana ayatshelipetuka.
Abaya esikolo ngakwakho Dube ngabantwana kumbe ngabana wakho?
Ngabana wakho.
Bangaki?
Babili.
Base primary kumbe base secondary?
Base primary.
Bona bafuna malini?
Abafunana le yabo $30 ukubhadala nampe primary mazivula. Umntwana ngamunye ngamunye.
Kusiphi isikolo ngaphi kwendawo lapho?
Abase Plumpy ngalehlanganani.
Omakhelwane bathini bona, bayayenelisa yini imbhadalo yesikolo?
Abanye abakwanisi nje, babebotshiwe abazali nje ngobehluleka ukubhadala imali. Imali abala abantu ma.
Bebotshwa njani?
Hayi isikolo ukuthi bebhadale imali pela kudasi yabo namatheskoleta manje ayabomile.
Umnumzana Mbongeni Dube ngomunye wabakhala ngemali yokubhadalela abantwana esikolo. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali abaningi bekhala ngokuthi gabalayo imali yama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Le balaleli iStudio 7 sisakaza sise Washington DC.
Ku live talk lamhlanje sikhangela amazwi kaMongameli Robert Mugabe awethule ngempela viki lapho achotoze khona imithethwandaba ngokuvumela abamabandla atshiyeneyo ukutshengisela ezitaladeni.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Siqale ngele Melika. Sokusele inyanga ezimbili kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli wele Melika luqhutshwe, abalelungelo lokuvota ezigabeni eziningi zelizwe sebeqalile ukuvota ngeposo. Abantu abangaba isilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini bavame ukuvota ngale indlela ezigabeni zonke ezingamathumi amahlanu ezeMelika.
Siziphethe ngeMelika njalo, emazwini yakhe okunanza ilanga lezisebenzi eMelika eleLabor Day namuhla uMongameli Barack Obama. Uthe ilizwi lezisebenzi elokutholiswa iholo elenela ukunakekela imuli lokuphathwa kuhle emsebenzini ludaba olungathathwa kalula kuleli lizwe. Lawo mazwi uwalobele izisebenzi elizweni lonke ngesikhathi zinanza leli langa elabekwa eceleni ngomvulo wakuqala wenyanga kaMpandula.
Okwezempila kahle, uZulu seveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwemithi yokwelapha abantu ababulawa umkhuhlane wengqondo osokusesatshelwa ukuthi kuzafaka abongi kanye loZulu engozini. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Kunyanga ephelileyo, abongi esibhedlela seNgutsheni batshawe izigulane ngemva kokuba imithi abayidingayo isilele okwenza kube nzima ukuthi bazi abakwenzayo. Phezu kwalokhu, omunye oyetsholotsho obulele umntwana ngochuku ubikwa egula engqondweni kodwa engasanathi amapilisi ngenxa yokusilela kwawo. Ophethe isibhedlela seyingutsheni, umnumzana Nyasha Chivonkotse, uthi isibhedlela lesi silesilinganiso sokulitshumi ekhulwini, i-10% kuphela lemithi edingakalayo. Ethi emalini phose isigidi abayithenjiswa nguhulumende, i-$900,000 kubudget ka-2016 sebenikwe engafikila kukhulu lenkulungwane, i-$70,000. Isakhamuzi, unkosikazi Rita Mthombeni, uthi uhulumende kaphathanga kuhle uhlangothi lwezempilakahle okuyikho okubangela ukuthi kube lohlupho ezibhedlela.
Uhulumende wethu weZimbabwe, nxa sesibuya endabeni zempilakahle, uyaxegisa kakhulu ngoba konke phose silinda ukuthi kube labantu abasiphe izinto mahara. Ukhangele even ngendlela akhangele ngayo odokotela, kubuhlungu ukuthi usazi ukuthi umuntu lokufanele ngimnike lokhu ukuthi aphile kodwa wehluleke ukukwenza ngoba esibhedlela kungekho kokusebenzisa.
udubo lokuswelakala kwemali evela kuhulumende lugcizelelwe ngumnumzana Melusi Nkuyane ocubungula ukuhlelisana kukaZulu othi ukwabiwa kwemali elizweni yikho okubangela udubo kwezempila kahle. Imali etholwa izibhedlela iphansi kakhulu ethi phezu kwalokhu layoneyo abayabe beyabelwe ayitholakali.
Inkinga enginanzelelayo ukuthi nxa sikhangela ezimpila kahle siqathanise le budget yethu nganika sitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezimpila kahle. Njengoba abanye sebeke batsho baka nabanye abacubunguli bezomnotho beke bakukhangela ukuthi ngani ibhajethi leyi igijimisa kakhulu ezezimali zokuholwa ngabantu lezamahhofisi abantu ikhohlwa ukwenza lokho esingathi yi-service delivery ukuthi umuntu athole kuhle isevisi kumbe athole ilungelo lakhe.
Ingcwethi zithi iningi labantu aliqali ngokuhlanya nje kodwa kuyabe kube khona okwenza umuntu angahlaliseki emoyeni abe lokunqineka ngokuthile i-anxiety. Isakhamuzi unkosikazi Stephanie Ndlovu uthi lanxa bebaningi abantu abangaphilanga kuhle engqondweni bele depression kumbe i-anxiety iningi livame ukutshaya indiva lomkhuhlane uze ufike esibangeni umuntu esehlanya kuyikho kuthathwa amanyathelo kukanti bekungakhulunyiswana labantu abalohlupho bengakafiki ebangeni lokudinga imithi evele ingekho.
Kuyabe kusukusele khona lapho ekucabangeni ukuthi nxa kuyikuthi kungaba le ndawo sibile ukuthi abantu abale-depression bengahanjiswa khona ngale kuyaficakala ukuthi asuze ugcine sokuthiwa umuntu usehlanya ngoba babemncedisile ukuthi kulokho abe ekucabanga kumbe bamenze i-counseling. I think ye into engani yaswelakala ukuthi abantu baswele ukuthi umuntu ongamcounsela ngama-problems akhe okuyikho kubenza ukuthi bagcine bangene kuma-depression situation kumbe babe le-stresses because ngenxa yama-problems ababe belawo.
Umnumzana Alfred Ndlela osebenza labatsha koBulawayo uthi ulwazi oluvela kuhulumende luyasilela ngemikhuhlane yengqondo. Wengeze esithi kudingeka ukuthi kuphathwe imikhankaso yizibhedlela lengcwethi ngemikhuhlane le ukuze kwehliswe inani labantu elidinga ukwelatshwa ngoba uZulu uphanga abone ubuthakathi nxa umuntu engagula ingqondo ngoba akulalwazi oluningi ngalesi simo.
Mina ngokubona kwami umkhuhlane lo iba iningi lethu abantu beleZimbabwe asazi vele ukuthi ngomkhuhlane engingathi utreatwa kanjani ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi benze kanjani. Abaningi sasihle sicabanga ukuthi engxenye ngamadimoni sicine singazi ukuthi vele singasiza kanjani. So ngithemba kuyadingakala ukuthi uhulumende kumbe abakhangele ngezempilakahle bethu ukumazisa uZulu okuningi ngalo mkhuhlane.
Isakhamuzi njalo unkosikazi Magadalina Mlambo uthi ilizwe livele selonakele kudingeka imali eningi ukulungisa lolu hlangothi ukuze kutholakale imithi njalo abongi bathole iholo elifaneleyo.
Ngesukukhangele ukuthi siloko sifuna ukuthi ngabe ilizwe leli liyathola imali eningi imali leyo ithelwe ehlelweni lwezimpila kahle ukwenzela ukuthi izinto eziningi ziqhubekele phambili kanti labaqhatshiwe labo bathole imali ezabenza ukuthi bathokoze lapho besebenza. Siyafisa sibili ukuthi nga imali ibaningi ezibhedlela zonke zithwele equipment eneleyo omongikazi abeneleyo ngoba singakhangela lamaposti kathi esafriziwe but aluba nga kuthiwa omongikazi baningi nga abantu abathwala nzima besemsebenzini.
Isibhedlela seyingutsheni sikhangela abantu abazinkulungwane ezimbili i-2000 abagula ingqondo ukuthi amakhulu amane kuleli nani bahlala phakathi esibhedlela. Iningi lesigulane lihlala ngakilo lapho okumele liqhubeke linatha imithi ngendlela ukuthi nxa kungenzakalanga libe yingozi ezimulini lakuZulu. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela udaba lokuba amaqembu omdlalo wenguqu adlala esigabeni se-PSL azadlala njani kumncintiswano walonyaka owenkezo yeChibuku Super Cup. Isimo sengalane yemiklomelo SL League kanye lokuthi iqembu lama-Warriors lidlale njani lelegini.
Iqembu leLenders lithuba lokuphindisela ukudliwa elikwenziwe ngeLemutare City Rovers emdlalweni weLeague ngenyanga edluleyo ngesikhathi lawa maqembu edibana kusigaba sakuqala esomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup phakathi laphakathi kwenyanga kaMpandula. Abafana beMutare City bachaya beBhoso nge-2-1 enkundleni eBaba Fields ikanti kusigaba sakuqala eseLeague umdlalo uphele zinguchikilobhanqa 0-0. Kweminye imidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup iqembu leDynamos lizadibana leLehau Mine kuthi intshantshu zanyakenye iqembu leHarare City lizadlala leLeBotha Strikers ikanti iqembu leFC Platinum lizadlala leleChapungu. Iqembu leCapes United lizadlala leleCholocho, eleChickenini lizadlala leleTriangle, iqembu lenkezo Platinum Stars lizanqikelana leleWange kuthi eleZBC Caribbean lizadlala leleBulawayo City. Kusenjalo iqembu leCapes United selithiwa ngomklomelo wodwa liqembu leFC Platinum ngemva kwemidlalo yePremier Soccer League edlalwe ngempela viki. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi amane lane kuthi abafana bemakepekepe bale miklomelo ngamashumi amane lantathu ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lambili. Iqembu leIslanders lona elikundawo yesithathu lile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba munembili. Phakathi laphakathi kwengalane endaweni yesikhombisa kuhlezi iqembu leBulawayo City lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lanye ngemva kokunqoba eLemutare City nge-1-0 ngomgqibelo. Isifiso sabaqeqetshi beqembu leBulawayo City ngesokuba leli qembu liphutshe imidlalo yalo likungxenye yaphezulu yengalane yemiklomelo, kodwa lokhu kungaphazamiswa yikuba ukapteni weqembu uXolisani Moyo akasoze yadlale kwimidlalo emibili elandelayo ngemva kokutshengiswa ikhasi lombala obomvu ngomgqibelo. Umfoka Moyo yena uthi kodwa ulethemba lokuba abanye bakhe bazaqhuba umsebenzi ngesikhathi yena engekho.
Bevumele netimu mina ngisala letimu ibhoyizame esikolo ezingadlala ngezi ngiyasithemba ukuthi zabele samile lapha ezayo, but I'm very sorry uleta ibhoyizame down because ngezi winde so like winning team esikhathini esiningemele ihambe njalo and I'm very sorry.
Emsileni wengalane iqembu leCholocho lethuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwe-season ngokunqoba elikwenzele Hawu Mine nge-2-1. Iziqholo zeJwane zihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ezile miklomelo lichumi lesithupha njalo zithiwa ngomklomelo wodwa liqembu leMutare City Rovers. Kolunye udaba lumayelana lomdlalo wenguqu iqembu elimela isizwe lama-Warriors linqotshwe nge-1-0 liqembu leGuinea emdlalweni wokugcina wesibaya sikaGroup L kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ozayo elizweni leGabon. Iqembu leZimbabwe livele beseliphumelele ukuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ngemva kokubuthelela imiklomelo elichumi lanye, ikanti eleGuinea lithe ngokunqoba kwalo lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9-2. Amalungiselelo abengahlelekanga njalo aphazamise kakhulu iqembu lama-Warriors njengoba leli qembu lifike ekuseni kwangesonto wona umdlalo ubungowantambama ngosuku olufanayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection kusasa sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali abanengi bekhala ngokuthi gabalayo imali yama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Hayi, isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe uphindele ekhaya ngomgqibelo wafika wathuka umahluli bemthethwandaba ebethusela ngokuvumela abamabandla aphikisayo ukuba nabatshengisele esitaladeni.
Izikolo ziyavulwa nje kusasa, abanye abazali bekhala ngokuthi abalayo imali yama-school fees ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle.
Thokazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Nyaphinda njalo 1-202-465-0318. Igama nguChris Gande, lilale sesilitshiya ke kustudio 7 Live Talk.